So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsazi we Studio 7 namhlanje ngolesibili mhla ka 9/2018 igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje umnumzana nesenjamisa uthi kakakhulumisani nomongameli Emmerson Mnangagwa ngokubumba uhulumende womanyano lokuhlupha ilizwe leZimbabwe.
Have not had any discussion, any conduct with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys.
Kangaze ngikhulume lo Mnangagwa kumbe izithunywa zakhe. Lokhu akutsho ukuthi ngifisa ukuthi ngenze umhlangano laye. Hathi.
UZulu ukhala okumangalisayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla eZimbabwe.
Amashopu kuvula wona avuliwe kodwa abantu ade bethenga kakhulu ngama-ecostas konke le bhondi ade bethenga ngalo abanye besithi vele ibhondi kuyafika u-Friday liyabe seyiyi-newspaper selingasasebenzi.
Amanye amabandla aphikisayo athi azabambisana nenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ekutshengiseleni emigwaqweni kulandela ukuqonga kwentengo yempahla.
Ungananzela kade sikhuluma kanje eZimbabwe amaphrayizi aqanda. Siyakukholwa ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo bekhona wokuqosa amaprayizi, kodwa njalo into esihlupha yenale ekuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kakakhulumi laye ngokusebenza laye kulandela ukhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa wethule lokhu emsakazweni weStudio 7 kuhlelo lwe-Live Talk izolokusihlwa. UChamisa uthi uMnangagwa kumbe izithunywa zakhe kazikazi zimcele ukuthi bakhulumisane ngokhetho ukugudeka komnotho lokunye okufanayo. UChamisa uthi uMnangagwa kumbe izithunywa zakhe kazikamceli ukuthi bakhulumisane ngokhetho ukugudeka komnotho welizwe lokunye okufanayo.
Have not had any discussion, any conduct with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys. Not that I intend to have any in any time soon, but just to clear the air.
Kangaze ngikhulume lo Mnangagwa kumbe izithunywa zakhe. Lokhu akutsho ukuthi ngifisa ukuthi ngenze umhlangano laye. Hathi, ngiyenzela ukuthi abantu bazwisise ukuthi sime ngaphi ngodaba lolu.
I do not want to be a prime minister. I have not said that I want to be a prime minister. I do not want to be the leader of opposition in parliament because I'm not part of the opposition. We are the ruling and reigning party. We won the election.
Kangifuni ukuba ngu-prime minister. Kangifisi njalo ukuba ngumkhokheli webandla eliphikisayo edala lephalamende. Ngitsho lokhu ngoba yithi esanqobayo, yithi esibusayo kwele Zimbabwe. Abantu basivotela, ngakho ke sadingisisa ukuthi bafuna senzeni. Ngakho ke angikhulumisani lo Mnangagwa nabantu bakhe. Uthi kasoze angene kuhulumende womanyano njengalokhu kwenziwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
One thing for certain, no to GNU, no to the issue of repeating what they did to President Tsvangirai. This is a new ballgame.
Esikwazi mhlophe ukuthi kasifuni iGNU. Kasifuni ukuthi kwenzakale lokho kwenziwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Nxa kumele sikhulumisane, kumele sikhulumisane ngezinto eziningi ezihlupha ilizwe leZimbabwe.
First one is the issue of legitimacy, the issue of the will of the people. It doesn't make sense for people to go into an election, vote for a candidate of their choice, only for that vote to be disregarded, discarded, and ignored.
Ukuqala ukuthi sikhulume ngesikhundla sikaMnangagwa angena kuso ngudlu. Lapha sikhuluma ngezifiso zikaZulu. Akula ngqondo ukuthi abantu benze ukhetho, bakhethe umuntu abamfunayo, kube sokusebiwa ukhetho. Sifuna ukuthi izifiso zikaZulu zihlonitshwe. Kasifuni ukuthi ibutho libe yilo elitshela abantu ukuthi benzeni kwezombusazwe. Kumele abantu beze santando, hathi umbhobho.
Politics must guide the guns.
Uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho kwele Zimbabwe lapho okuba lomsindo kungenziwa ukhetho.
Electoral reforms are key. ZEC, for example, it's clearly shown that they cannot manage an election. They need to be chlorinated. They need to be disinfected of the infection that has affected them.
Kumele silungise indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Kumele iZEC igeziswe, ihlambuluke, ngoba isitshengise ukuthi ayenelisi ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Abaqhuba ukhetho lamakomishini aweZEC kabakwazi ukuthi benzani. Abanye babo kabahlonitshwa nguZulu. Kumele njalo kube lemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. Singeke saba lomsakazo kamabonakude owodwa njengalokho okwenzakala eZimbabwe phakathi kweminyaka eminingi yonke leyi. UChamisa uphinde wathi ufisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile ngcono kulalokhu okwenzakala elizweni. Uthi uzimisele ukuthi akhulumisane lomnangagwa ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibulilima West kudala lephalamende ekubandla leZANU PF uthi uChamisa kumelanga akhangelele phansi umnangagwa.
Kasibe ngamaZimbabwe sibambane sibe lombono omunye sisebenzelane ndawonye asikhona ukuwomisela abantu ngezinto ezingasebenziyo.
Ye, kodwa phela siyabona iMDC lokhu iqhubeka phela sithi umnangagwa wangena esikhundleni lezi ngendlela engayisiyo.
Okwakuqala amanga engiwazileyo enkulumeni le ngawukuthi umnangagwa wangena esikhundleni ngendlela engayisiyo. Kakubona kumele kuwine bani kwenzeni ukuthi ama-elections kuthiwe eze-right. Angithi abantu bahambe ecourt ngemva kokusola izinto ezithile. Icourt kanti nxa isikhulumile ukuthi kuhambe so. Sekumele kwenziweni. Ilizwe sekumele kuthiwe li-right kuphela nxa kuyukuthi kuwine i-MDC. Kungawini izaphu kumbe kungawini i-ZIP kumbe kungawini i-MCA kumbe kungawina anything else. Sokuthiwa ku-wrong. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo enikwa imali ngabantu abasafuna ukuzothathela abantu amaplazi lapha kuleli. Ngenxa yokuthi i-MDC yiyo esanikwa imali ngabantu abafuna ukuzothatha amamayini abantu abasebenza lapha. Hayi, abantu kumele bavuleke amehlo babona.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi umele ibulilima West kudala lephalamende ekubandla leZANU PF. Sixoxe laye esePlumtree. Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube uthi umnangagwa kumele kube nguye okhuluma loChamisa.
Umnangagwa nguye okumele njengopresident ambiza bahlalisane bakhulumisane. But uChamisa ma ekhulumiso ze-legitimacy phela kumele first azikhangele yena ukuthi yena eyakhe i-legitimacy njani emhlanganweni we-MDC.
Uthi wanqoba kukhetho ngakho ukhetho lwatshontshwa. Uthi nxa ungakhulunywanga khonokho vele kuzabamba nki akusoze kuyo indawo.
Wela ngibona ukuthi ikhona into angayenza ngoba angaze ayekele ukukhuluma labo akusoze kutshintshe lutho. Uzohlala enjalo ukuze kufike ku-2023 kuyo kolunye ukhetho lapho kuzodidemana khona ukuthi uhamba njani. Yena into kumele ngabe uyayiqonqosela ukuthi kulungise ukuthi ukhetho oluzayo lube lukhululekile njalo lungabi lama-issues njengalolu. I-ZEC iya kumele vele itshintshwe kube i-ZEC esingathi independent ngoba okwamanje asingeke sidepend on ama-results akhitshwa i-ZEC.
Ye, uphinde wakhuluma sibili kakhulu esithi kukhanya ngazane-ke nxa usukhangela uhulumende uyehluleka vele kakukhanye lokuthi kuyangaphi. Sokukhuphuka intengo yempahla ethize amafutha ezimoto akusela lutho pho uthi babusa njani nxa kunjalo.
Uhulumende siyazi ukubana vele izalo ngokwayo ile problem. That's why thina vele siku-opposition sihlala sisitsho ukubana ma ungazange kube le change eZimbabwe kwaba le nguquko yombuso kuzohlala kulaleyo problem ngoba i-confidence ayikho from ama-investors ukuthi babuye bazoyinvesta elizweni. So ya, sizobona ukubana izinto zizokhuphuka, le mali zizoshota and ukuhlupheka kuzoqhubeka kusiya phambili until izanu zikhitshwe ngoba izanu ayilayo iplani yokuthi ithuthukise umnotho welizwe.
Lina indaba bengalibizi ukuthi bekhulume lani futhi.
UChamisa njengomuntu wa-contesta wawina amavoti amaningi. Nguye engingathi that's why bekhangele kuye ukuthi bakhulumisane laye. Kodwa indaba yombuso wazo ivele yiyona eyi-problem from ekuqaleni.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lapha kwele Melika. Sixoxelaye ese-Washington DC. UZulu ukhala okumangalisayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lembadalo yezimota ezithwala abantu eZimbabwe. Osomabhizimusi labo bayakhala okumangalisayo ngokwenzakala elizweni. Ake sizwe umnumzana Love Mo Chamasi olungisa omakhalekhukhwini elokitshini le-Kaltbak obulawayo exoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lomsebenzi wakhe.
Amashophu ukuvula wona avuliwe kodwa abantu ade bethenga kakhulu ngama eco cash konke le bond ade bethenga ngalo abanye besithi veli bond kusiyafika u-Friday liyabe seyiyi-newspaper selingasasebenzi nje. Ngikade sokwenzakala abantu ade bethenga sikile ukuthi besale bengalalo ibond lakhona into ade senzakala kii
Sizwa kuthiwa-ke le ntengo yempahla etshiyeneyo isikhuphukile njalo le mijova akusitshela ukuthi kume njani.
Imijova eminye vele isiyi-75 enye isiyidola eminye vele bengajovi total. And then izinto vele sezikhuphuke kakhulu amafutha 2 liters ikhuphukile from $3 something yako $12 $11 somewhere there. Samende vele bezikungela kwesi sikhathi nxa ungele ule bond vele ubungathenga abanye ade beliyala ibhondi lakhona befuna irandi.
Okunye ke nxa sikhangela isinkwa-ke kume njani khonapho?
Hayi isinkwa lazo vele siyabheda sithengeki vela unye ukusithenge mdala ngivele sivele from dollar dollar 50 naloko okunye okuncancane lokhu sengobo into kade zingabo 50 cents sezingabo 75 cents 85 cents khonapho vele kuyabheda na.
Konke lokhu-ke baba kuwenziwe kuyini?
Lokhu ngingazi vele kahle kahle kuvangelwa yikuyinto nje ibhondi lakhona impheliliningi ngakuqala kwakuqala kwakule kwakugcwele kakhulu i-ecogas mangares i-ecogas isilishwane but ikheshi manje sigcwele kakhulu ebantwini into engakugcwala ikheshi vele hayi kohle kwaba nzima.
Pho ilizwe liya ngaphi khonapho-ke mfowethu?
Labo angisazwisisi baba vele angingeke ngize ngizwisise ukuthi sokuhamba kanjani.
Ye kodwa ubona ngizani kuyagcina ngani khonokho?
Kuyalunga kuyalunga kodwa ukulunga kuyalunga kungaba le mali e-right kuphela kuyalunga lokho.
Lapho ukhuluma ngemali enjalo?
Amithi kungatshintshi i-currency kuphela. Kungatshintshi i-currency kungabi yi-bond kuyava ngcono.
Kungaba yimali enjani akuthi ukhulume sizwe sibili randi kumbe abantu basebenzisa idola kuphela?
Hayi vele imali ingani ingavukisa iZimbabwe kahle kahle kungatholakali yesidola yayisebenzisa apa ezaziyisebenzisa kunokuthi ibond yesidola yele power ngoba irandi selingasebenza for i-short time siphinde liwe futhi because liyakwanisa ukuwa sibili irandi vele liwe labo futhi yabo. Okwenza kathesi liqansi liqansiswa ibhondi lena ibhondi selinjani seliphansi ngoba ngingasolitshintsha kathesi ibhondi anithina vele siwoda egoli izinto so ngasiwoda egoli izinto siyabe sithi singaba le mali anjo imali lena sesiyitshintsha sithenga amaranzi singathenga amaranzi sesiyawoda ngakhonalo egoli but manje kathesi sokunzima ukuthi thina sethenga amaranzi ngapha egoli ngoba irandi lakhona liyadula kakhulu yinto esisenzakala nje khonapho yabo into esinzima nje.
Ye so wena uyathenga uthengisa impahla?
Hayi mina kwathi ezingilungisa amafoni e-Kaltbak.
Amafoni lapho khuluma ngomakhalekhukhwini kumbe kwini?
Amafoni omakhalekhukhwini sabe siwalungisa and then sithenga ama-space akhona nabo sifakela abantu into esidila ngazo kakhulu.
Wena manje uthathani? Uthatha ibhondi kwini okuthatha khona?
Vele bengithatha ibhondi akulinye imali bengithatha ibhondi.
Manje sokuhamba njani?
Ngizenithatha ibhondi manje ngigcine sengimfonela lo mdala ngoba umdala ubengekho vele esakhanga ngithi ukuthi hayi into lapha sewuhamba kanje lawa sezithi hayi la uzafika kusase konti kwenzakalani.
Lile shophu khonapho-ke lo baba?
Sile shophu wona abeyithenginaso.
Ngiyokulungisa omakhalekhukhwini?
Ngiyokulungisa omakhalekhukhwini.
Umnumzana Love Mo Chamisi ulungisa omakhalekhukhwini elokitshini le-Kaltbak obulawayo. Silokhu sikudaba olufanayo. Abatshayeli bezimota eVictoria Falls abathwala izethekeli ezivela kwamanye amazwe bezibukisa indawo ezitshiyeneyo kulelo dolobho bathi ukusilela kwamafutha sokumise umsebenzi wabo njalo kukhathaza lezethekeli. Umnumzana Ephias Mambume ukansila kaWard 6 eChinotimba eVictoria Falls uthi indwendwe zamafutha epetulo azibonakali kakhulu kuleli dolobho ngoba avele awakho.
Sesamaviki phosa ngafika 2 kungela fuel, nxa ufuna ukuhamba ngemota sibili sokufuze uqaphe uye Zambia kumbe uye Botswana usiyadinga amafutha. So ku-affecta kakhulu i-business ye-tourism, ikakhulu laba abathwala ama-tourist from e-airport kumbe be-border labo bebuka ilizwe lendawo yethu. Amafutha angabuya ahle phele khonapho khonapho ngelanga elilodwa. So sikhuluma kanje sesilamalanga amaningi kakhulu kungalandwendwe kungalama-queue because akula fuel ngitsho. Even egaraji neyodwa.
Impahla ezitolo ke ama-cooking oil izinkwa lokunye.
Yeah, kwele follow so wathi sisinkwa sikabi le problem but as amanye ama-basic commodities anjengamafutha labochukela nxa ungakuthola sokukhwezwa ama-price pose maybe times 2. I-wording yenziwa kakhulu ngabantu abayebewode konke le mali abalemali. Thina ngapha sibona uZulu yashupheka ilizwe limi manzonzo and abantu kabalayo leyo mali okuthiwa ngamazolazi kumbe ama-bond notes okuthi bewoda khonoko kukhona ngeprize ekhwezwe yaphindwa kabili. So kungenxa yokuselakala kwemali.
Selakala lihlafuna lolu daba kukhansi.
Sake siluhlafune especially emalangeni besisenza i-budget consultative process yethu. So izinto ezikhulunywa ngabantu malanga wonke ndawo zonke lapho esihlangana khona kumbe esihlanganisa khona abantu abantu bakhala ngomumo omnotho sekuaffecte kakhulu icapacity yabantu ukuthi bebhadale imithelo ngoba bengazi bebhadale thina singeke sibayalise ukubhadala nge-eco cash kumbe nge-swipe kumbe i-transfer but imali nxa isibuya kithi as long as ibuya iyi-transfer kungaso US dollar proper iyabe isehle i-value yayo ngani ngoba i-rate of exchange eseku-black market kade sikhuluma ngokuthi 100 US dollars gives you over 300 bond notes. So abantu ababhadalayo yes, siyabezwa but thina pho nxa sesifuna ukuyadinga imithi yokuthi si-treat amanzi sisiyafuna ukudinga ama-services okuthi senze i-service delivery konke lokhuyana soku-affectwe ngesimo esikiso elizweni kathesi.
Lo ke ngukansela u-Ephias Mambume ka ward 5 eChinotimba eVictoria Falls besixoxa laye khona ngale efolosi. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ikhangelelwe ukuthi izakhokela ukutshengisela okuzenziwa ngolwesine eHarare phezu kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Umnumzana Ambrose Sibindi omele iZCTU eMathebeleland uthi okubazondisayo futhi ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali ofisa ukuthi abantu bahlawule umthelo wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini.
Ungananzela kathesi sikhuluma kanje eZimbabwe amaprize aqansa. Siyakukholwa ukuthi ngemva kokumenyezelwa kwe-fiscal policy leyo ebekhona ngokuqonisa ama-prizes. Kodwa njalo into esihlubwa yenale ukuthi okuthiwa sokukhwezwa futhi umthelo ngama-transactions ayenziwayo. Sibona ungathi thina njengezisebenzi akufanele singene kikho. Kungani? Thina nxa sihola imali siyathathelwa loko imithelo okuthiwa yi-PSU. Nxa sengisiyathenga isitolo ngiyathathelwa futhi umthelo lo okuthiwa yi-VAT. Yonke into engiyenza kule mali engiyithathelwayo. So sibona ngathi nxa futhi sibuya sokuthiwa ngama-transactions asibe sithathelwa ama-2%. Sibona ngathi sifa kaningi. Besithe engcele nxa kungaba yindlela engcele kungenziwa kuma-business ayikhona ebantwini ngoba sikhuluma kanje kathesi imiholo yabantu eZimbabwe lapha from 2009 ayikazikhwele iloku imi ndawonye. Ama-price ayakhwela bakhweza le mithelo le esiyenzakala. Yikho sesithengisela ukuthi hathi bo thina sibona kanye nezisebenzi sesigcole phansi kakhulu kwesikhathi eside asenelisi ukuthi singeke kule ndaba and futhi akuaffecti izisebenzi kuphela. Ungaze ube ngubani ngoba ungabenza ama-transactions eZimbabwe la kumbe ungaba yibona ama-informal sector labantu sibo olufana naye. So ke we are saying thina njengabantu beZimbabwe asibambaneni sithengisele sitsho kuhulumende lo minis ukuthi hathi bo sibona ngabe into eyenzileyo awuyenzanga ngokunanzelela izisebenzi. Ngokunjalo nge-Thursday kumbe ngolwesine sikhalibana sithengisele ukuthi le ndaba ikhangelisiswe lo mthelo masinya ukhishwe ezisebenzini.
Yes, siyabona ukuthi umthelo lo vele awukaqalisi ukuthi usetshenziswe njalo kuthiwa ke uyaqalisa ngenxa umthelo $10 usiya ku-500,000
konapo kodwa nxa ukudumeza nje imali encane bathi hayi akusoze kube njalo so ke konoku ke akuli thobi inhliziyo kancane
akusithobi inhliziyo ukuthi akukaqalisa kuqade kanga ngoba ungazivumele ungathi ubona inyoka ibuye endlini yakho ukuthi hayi mana ngiyele icala ingene ngizalisala isendlini uyabe ungumuntu ongahlakaniphanga so ngokuqala lokho vele afuni linyoka ingene kithi la indaba yokuthi ayi $10 vele ungakhangela kuhle ama-transaction athi ungakhangela abalo kakhulu angasikweni nale $10 abakhuluma ngayo asuke kusithoba inhliziyo sibone ngathi sinongezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle njalo phezu kwalokho futhi ezinto lezingazilethwa thina njenge-labour siyakholisisa i-stakeholder eqhathe kule Zimbabwe bewukuhle ukuthi ngawuminista layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into lekuzayiletha ngenye indlela but khona ukuthi eZimbabwe sihlohlobo yokuthi labantu abangontando ayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu njalo siyakwazi injongo yakhe ukuthi ku-raise imali kubhadala izikweletu ezathathayo kubo-World Bank kubo-IMF kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweletu seZimbabwe yaze leyadliwa mbani siyathi isibaa sibona isingeda ngalutho amakhampani avalwa usingedanga lutho abantu bayadibeka i-economy yafa so azayi sinede lutho lowo wadla leyo mali sithi akube nguyo ikhathela leyo mtelo ayibhadla leyo mali kungathiwa thina izisebenzi esingakani sibele ingxenye ekudleni leyo mali ingasincedisanga so ithi sofanele sibhadle izikwete singayingento esingazayi isibenefit yiluhlubo lwenu
ngumnumzana Ambrose Bindi umele i-ZCTU eMatabeleland besixoxa laye ekobulawayo amanye amabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso lazo zithi zizaphatheka ekutshengiseleni lokhu uChris Gande weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Gift Australius esiziba osakhulayo okubandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa
njengoba ubona isimo esisemuzweni elizweni ukubana into ziyakhwela kudla sokuswelakala and njengokukhuluma kwethu kubani indaba yayise yaqala lapho kwatshontshwa khona ukhetho and sakhuluma ngaleso sikhathi ukubana-ke ukutshontshwa kwamavoti kuzazitshengisa ububi bakho ngendaba yokuswelakala kwezinto esisikubonayo so ngenxa yakhonokho sizabe sihlanganela-ke labatshiyeneyo abelebha ama-students ukutshengisela mayelana le ndaba yokukhuphuka kwentengo njalo yokuswelakala kwezinto njengoba ubona la ukubana-ke izinto ziyakhwela amafutha okupheka i-2 liter sikubo-$15 nxa sikithi emakhaya ngapha kuboyinsiza sokungama-20 kuyikokheshi noma ubuye lama-us akho so khonokhu-ke sizahlanganela lehlanganiso ezithiyeneyo ezelebha oZCTU nama-students lamali ezinye inhlanganiso ukutshengisela mayelana nendaba yokukhuphuka yokuselakala kwezinto emadolobheni lasemafanini
manje amalanga selilawo na ukuthi kuyenzakala nini lokho
ye nxa ungakhangeli kule secular efakiweyo ngabe Zimbabwe Congress of Trade Union lezinye inhlanganiso ezehlukeneyo lapho esikhuluma khona ukutshengisela mhlakaleze
manje ukutshengisela lokhu liyazisile yini amapholisa kumbe lizangena nje ezitaladeni
hayi amapholisa ayaziswa-ke ngenxa yokuthi umthetho uklie ngendaba yokuthi amapholisa kufanele-ke eyaziswe ukuthi bazavuma noma bavumi okuyibo but kuyaziswa bazabe bekwazi ngenxa yokuthi iprogramu yabantu ejikelele
manje nxa likhangele lina kuzaphathisana ukutshengisela njengoba sesike sabona kutshengiselwa kodwa singaboni impumela yakhona ukuthi iyabincedeni
hhayi akula lapho kungatshengiselwa khona impumela ingaphuni nxa kungatshengiselwa abantu ingqaki yokutshengisela ukubana-ke esizweni lo hulumente abekwazi ukuthi abantu abathabanga ngesimo eselizweni indlela uhulumente aresponda ngayo asiyo etshengisa ukubana ukutshengisela-ke kube successful noma kwehlulile ukutshengisela qala kuphelele njalo ekutshengiseleni abacabanga ukukwenza labo lokungakwenzi sokukiwo ikanti-ke ukutshengisela khona kuyikuveza ukubana abantu abasuthiseki ngezinto njalo abathabi ngezinto ezenzakala elizweni so yikho sizakhona uyasitshengisela njalo yikho safaka phela emthethweni we-constitution entsha ukubana-ke indaba yokutshengisela kufanele ibe yi-one of amalungelo aprotectwa yi-constitution njalo ukuthi afanele siwasebenzi ukuze-ke tshengisele ukubana hhayi abantu abathabanga ngokutshontshwa kwamavoti okwayenzwa ngu-Emmerson Dambudzo nangakwa labanye bakhe okuvea ukutshontsha-ke i-victory yabantu ngokhetho luka-2020.
Manje njengoba sike sabona ukutshengisela phambilini kokhetho kusifa abantu, akusoze kubangele na ukuthi abantu besabe ukuthi bangene ezitaladeni?
Hayi, abantu bacasa ukubulawa umgabe. In fact, abantu bacasa ukubulawa ngu-Ian Douglas Smith ngomnyaka 1965 ezethathe leya kuthiwa yi-Unilateral Declaration of Independence. Abantu abamnyama bacasa ukubulawa bebulawela indaba zokutshengisela ngesikhathi sonesi. Njalo abantu baqalisa ukutshengisela ngomnyaka ka-1988 October 4 abantu batshengisela umgabe wababopha abanye wababulala. Abantu batshengisela 97, batshengisela 99, batshengisela 2000, 2002, 2008 wakwazi ukuthi abantu babulawa. 2018 abantu babulawile ngendaba zokutshengisela. So ukubulawa kwabantu kuvele khona kusegazini labantu be-ZANU-PF, kodwa akusoze kwamisa abantu ukutshengisela ngenxa yokuthi izinto elizweni zingalunganga.
Lo ngumnumzana Gift Ostalos Siziba osakhulayo okubandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ilizwe leBotswana lithi kalisaniki abantu bokuza amaphilisi okuthundubeza igciwane lengculaza ama-antiretrovirals kulandela ukumiswa kohlelo olunceda abagulayo olweMelika olubizwa ngokuthi yi-President's Emergency Plan for AIDS Relief. Intathela izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Noma nje liyimfihlo inani labeZimbabwe akuhlelo lokunatha amaphilisi alwisana legciwane lengculaza ama-antiretrovirals ARVs, uhulumende weBotswana uthi seluzamiswa usizo akade elunika iziphepheli ezisenkambeni yeDukwi. KulabeZimbabwe abangamakhulu phose ayisikhombisa i-688 abayiziphepheli enkambeni yeDukwi engaphandle kwedolobho leFrancistown. Umabhalani jikelele kugatsha olubona iziphepheli kweleBotswana unkosikazi Sehoheng Seyane uthi usize lwama ARVs abaluphiwa isiphephelo luzamiswa ngenxa yokuthi inhlanganiso yeMelika yi-EPFA yiyo ekade iphathisa ithi kayisasoke iqhubekele phambili. Uziyane uthi lokhu kuza banzima uhulumende wakhe ngoba uzabe sekusitsho ukuthi kumele atshonise isandla esikhwameni sakhe uze isiphephelo siqhubeke sithola usizo lwama ARVs. Ekhuluma phambi kwedale lamalunga ePhalamende le-Public Accounts Committee, iPAC, eHebron ngolwesihlanu, uThiyane uthi PEPFA iyazise ukuba isizamisa usizo lwemali phezu kwenhlelo zomkhuhlane wengculaza kusukela ngumbimbitho womnyaka ozayo. Ngakho-ke uthi abakwazi ukuthi imali izavela ngaphi ngoba uhulumende wakhe engalayo imali yokuthi aqhubeke enikeza isiphepheli usizo. Enye ingcwethi kwezempilakahle esehabron ongafisanga uqanjwa ngegama uthi kuzaba nzima kulabo abasevele bethatha amaphilisi ARVs.
Asiyazi ukuthi amaphilisi la kumele wathathe impilo yakho yonke. Ngakho umuntu angama kuba khona ama-complications okungadala ukuthi umkhuhlane umkhulele ngamandla.
Abalezi hlobo enkambeni abafana lonkosazana Rosemary Moyo oseHebron uthi akula muntu osenkambeni yeDukwi ongenelisa ukuthenga amaphilisi ama-ARVs ngoba bengasebenzi njalo edula.
Amaphilisi awe-ARV ayadula, ngakho kuzaba nzima kuzihlobo kanye lalabo abayiziphepheli ukuthi bawathenge. Iziphepheli zihlala enkambeni, azisebenzi, ngakho akula lapho ezithola khona imali.
AbeZimbabwe abasenkambeni yeDukwi bona bakhala ngesimo esinzima besithi akuphileki kuhle besilela ukudla kanye lokunye. Kodwa noma kunzima enkambeni, iningi libhensele ukuhlala khona besala ukuphindela ekhaya. Noma nje uhulumende bamazwe omabili bazama ukubancenga ukuthi baphume umhlaka 31 Mpalakazi lonyaka engakafiki. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Singake hlukane wothi sikhangele udaba obelikhokhela lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi kakhulumisani lomongameli Emmerson Mnangagwa ngobumba uhulumende womanyano. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje. Asidibane nentambama olivalisayo ngoKip Stube.